Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olugwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabaseSouth Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCovid-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngumeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe yinkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Isikhulumeli zikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kweleChina. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni laseChina leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imikhakha yonke yecoronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi uSenis Vanda.
Siyabonga ukuba iChina isinike i-donation 200,000 injection. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi. Ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane we-COVID ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadakala lokho abathi ngesilungu i-herd immunity ukuthi hlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho-ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti lenye 8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo uhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina, yena vele imali yakhe ingapi njalo uzathenga nini okukhanyayo. Ngoba ngepopulation elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpengxa siphuma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa khathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abaningi ungani bayayidondela, kuyini elikubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
Awudubula ukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivela eChina bazesaba ukuthi into yabo ingaqinanga, into engeke yakusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa-ke into edingakalayo yukuthi ngabe kuba lomkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulabo abahlatshwayo kathesi kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela lodumaziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa. Ngoba into eqakathekile abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesiChina. Kanjalo-ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba, kodwa njekwanje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akula kuthi ade bengalwenza besebemele bathathekele injection. Ngakho-ke mbona nina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo ukuthi kuphakanyiswa amabizo abantu asebehlabile abaziwayo ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi. Nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile kutsho ukuthi umuntu uyasale eselesibindi.
Umfundisi uSenis Vanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,872 asebehlatshwe ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9,008 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Kuthi abangama-50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Sangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Sangani ngolokuphelisa impompi eya edamu leMthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu eMthabezi, Insiza, iNyankuni kanye leKami Aquifer, Epping Forest leRochester. Uhlelo lweZambezi Water Project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Believe Gawule utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakobulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kala kokuthi development ingancane. So ama-project anjengalayo igwayi Sangani project leyo iqakathekile kakhulu kuregion yethu eMathebeleland, iyakhulu endaweni yamanzi. Anjengoba amanzi yahlupha kakhulu edolobheni lakobulawayo emsukulweni nalowo khonapho eMandebeleni emamanzi vele ayahlehlele ukushuba. Ngakho yindlela yokugcwalisa iswelo emaregini ngokuthi ama-project la aleke intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi aeneleni kwakuyamanzi kuyetokulesikhathi ukuthi akuye i-water rationing nanani zenzekazenzeko. So ngibona uhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu sanekile siyalwamukela njalo abantu bali kuthi ukuqakatheka kwalo njalo kungakhathi alimatime kuyaye kusenzakala eminye emashinalezi ngapha kusenzakala emathebeleni amakhulu anjengala yikho kuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Kambekile uhulumende lokho uhulumende kamandakho ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela kuhambekile ukuthi kusukela kathesi lulandelele uhlelo lolwama-project enala uzabona egcwaliswa ama-project enala ephutha anjebona kathesi ama-project anjengokuthi akhona lama esuka ezipayipi osuyenzi omabanga amakhulu ma-project akhulu ama-project ahambayo nala into leyaime khonapho sandeke izaligcwaliswa ngingena ubone siyaphambili ukuthi inhlelo zakho
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende vele lomlando uhulumende umele inhlelo zedevelopment ezikhona ezibhaleni azenzele i-election ezibandekileshiyo campaign i-election ingale kwakhona butkathesi izinto lezane ezibandekile ekhumbula ama-project lab azange yenziwe ipayishaaation esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ugqitelezakwayo yikuthi uhulumende vele lomlandi ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi bekhona ebantwini uhlelo lwamanzi vele ngilokuqakatheke kakhulu amanzi sibandekile kumineni nako konke kuphila nje vele ukuthi emanzini sibandekile ihlelo ziqakathekile kakhulu azinani lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwegashambani kunye lezama ezora project masikhangela lezona inyamanzi zovolo kumitha amanzi ngapha kuyaulawayo yihlelo esibandekile eluqakathekileyo kakhulu udeselakane khona ematiblen region ekhangela ezokulima kufanele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lanaqakathekile kakhulu kibo konke sikhangela nokulima khonokho sibandekile ukuthi siyakuzadaleka ngedati green belt manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nalakho nangapha emsukulweni emadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sibandekile amadolobho akumela abe lesikhathi ukuthi amanzi sesifilela amanzi sokuthiseresho kureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe ngamanzi ukuze isigabathethu sithuthuke kunokubana amaprojekthi analayo asibandekile azothuthukisa isigaba semadebeleni lerichi aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo
lo ngumnumzana Believe Gawule esiphetha amandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North kubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esecholotsho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedutshulwe eBeria laseHillbro. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hathi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa mahlayana beZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo yikuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbro kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo baloo ndoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana okucatshangelwa ukuthi ngabaseZimbabwe labo bahamba baya eHillbro bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalaba abalinda ezitolo kuthiwa ngama-undercover abaseZimbabwe labase-South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe-South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti ukuganga kuyanda. Kodwa ukuhlaselwa kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intathela izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. kulandela ukulandula imbiko ethulwe enkundleni yobulembo beinternet ezimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzakuya emthethwani ndaba ngoba wahlambazwa liphepha ndaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi bazakuba bemlindile uMohati engaya emthethwani ndaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kwingxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina yalezi nsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 emaphandleni esigaba seMachopheleleni South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotyekesha oyedwa obhubhileyo emgodini weBambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 egama lenkosi. Ngibulisa lonke bantu bakuStudio 7 ngithi hayi umsebenzi wenu le uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi-ke ngibonise enye into ekhona nje eyi-2-4 lapha ekhaya. IZimbabwe ukulungakwayo kuzoba nzima kakhulu as long nje kunabantu abafana nalabochuma abakuzano. AmaNdebele bagcwele lapha kuzano, angazi ukuthi bayabafunani funa ngale. Yibo abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlamelo lolo lukhona ngokuthi kungalungi lutho eZimbabwe. Yibo abakwenzayo khona kukhona banamaNdebele abuzayo. Angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba esesesishoneni kuzandwa yona imali nje, i-corruption ekhonaphana. Ibuhlungu lento kakhulu kabe yenzakalayo. Ngakhala mpela inyembezi uma ubheka uze umuntu ekhuluma muzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayekhuluma so izilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into lebuhlungu kakhulu. Bese ngithi-ke kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board, ibuhlungu kakhulu lento lusizi. Umuntu uzothi ubalekela indlala eGoli koro Botswana uye ekhaya, ngcono ngiyehlela ekhaya. Uhamba nomkhuhlane futhi usuye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona. But ma ungahlala khona lapho akulandlala ekhona abantu bazothi kunendlala engazibangasi ukuthi umuntu abaleke. Abantu bayaphila khona la lapho khona khona. Ma sekunomkhuhlane onje hlala khona uhlale khona kuphele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya ma uzimisele uye ekhaya. Ubuhlungu kakhulu lento eyenziwa ngabantu. Emakhaya kunazibhedlela sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona lekhaya, izingane zisekhaya ezihleliwe le, abantu abangalangqondo, abantu abadala abafohlayo. Kanti ungakwarantayina khona lapha eBed Bridge uhlale-ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usu-right udlule ekhaya than ukuthi ungene phandle ubaleke or ubaleke khona lapho usukuquarantayina ubaleke uyofika emakhaya. Kanti unakho lokuya subulala isizwe sonke. Le nto ibuhlungu kakhulu eyenziwa abantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuru.
Sanibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapho elikhona? Hayi siyaphila, ngukhulu kopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engingayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo, ngoba okuqala la ma-injection la ma-vaccine lawo athestwanga lapho asuka khona lapha e-Africa aze kuma-trial. Lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba e-South Africa i-vaccine ekhona ile yako Johnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani? Ngu-Ramaphosa. So u-Ramaphosa ejove ngale yako Johnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe. So le mebhlasi South Africa bengabe sebe-researche baqeda ngayo, yingakho abantu sebeyithatha. But nakhona lapha e-South Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi. Abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bevuka
baqeqeshe ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke banze bayithathe lelo khuza nini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwe abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafoswa ukuthatha le vaccine lasekhaya lapho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivele ivela kuphi angazi ukuthi Johnson & Johnson ngumse Britain ngumse America kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially lona le South Africa that is why bethi umuntu akuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelele ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reactor kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni nephoqelele ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibengifuna ukuthi ntambama linise kusikizi ngikhulume lapha emoyeni ngizize lapha kwaradio ikinga le ngikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi bakuthi bayathenga ama-takers bathenge nema-dongpiri okushaya abantu bathenge nemota leza zama-water tank leza zokuthi abantu ma bademonstrator babagijimise ngazo manje nyamuza nje kuvele ukugula kwe-corona abakhulumi ukuthi bashiye imali ayikho mara ma bafuna ukuthenga izinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kwizwele Melika udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kule gciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 kodwa umongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well umumo we-coronavirus ngapha enkhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha kodwa masikhangelisisa izindaba sibona ukuthi hayi khanye ngathi liyehla kancane ama-infections ayehla kancane ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi kodwa okudabukisa kakhulu ukuthi i-America isibambe isisondele ukubamba noma ngathi kwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people, that's half a million people abantu asebesichile ngegciwane and ma ukukhangelisisa uyabona ukuthi cha kuningi indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing, wayengapromoti ukugqoka ama-maski ukusanitize izandla. Umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi igciwane leli likhona. Kodwa siyabona since Biden take over akakabi lesikhathi eside kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala. Uyencourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usiyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la?
angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagandi ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kusho ukuthi kuyabe zokusiya ngokuthi hayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama flu shorts I think i-COVID short kuzoba into esizovela izoba lathi for isikhathi eside ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintshatshintsha ibe lama variant ahlukeneyo so ukuthi avoid even i-vaccine so angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year I think even lawa ama-scientists abo Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo 2022 khonale after abantu abaningi sebe-vaccinatiwe lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane then liyaluza i-significance so sizobona ukuthi kuzohamba kanjani lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusiyafika ekupheleni komnyaka kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli hhayi cha mina ngibona ngathi into esizophila layo isikhathi eside sizayo
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia
zezinye zendaba ebesilazo ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ugatsha lwezempila kahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.